So we see card descender ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uJonga Kalemiri kade sifake indaba ngolimi lwesiShona. Lingalivuka njani izwi lukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-20 Mpandula 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla lezombusazwe leZimbabwe elithiwa Patriotic Party lithi liphiwe imvumo yokutshengisela lamuhla egcekeni lendizamtshina eNew York phezu kombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa ozafika lamuhla.
Ukubhinya abantwana oSusan Mutami, ukubotshwa kwabo-Job Sikhala, iPhalamende lakhathesi yehluleka, awomthetho akunamthetho eZimbabwe.
Ukusilela kwamandla kagetsi kwele South Africa kufika kusibanga esikude.
Ukuphila abantu phela abajayelanga ukuhlala kungela magetsi, so kuzoba nzima kusiya ngokuya mhlawumbe bazojala, kodwa kwamanje kunzima kakhulu ukuthi baphile ngoba iziningi abazenzayo lapha bazenza ngogetsi.
Iqula le-IMF ebeliselizweni linquma ukuba uhulumende kumele asungule inhlelo ezizathuthukisa umnotho welizwe. Ngemva kokungcwatshwa kwendlovukazi yakweleNgilandi, sokunemibuzo yokuthi indodana yakhe uKing Charles usilungele na lesi sihlalo.
Ngizakhumbula ukuthi ngidabuko indlela aziphilise ngayo, indlela azikhulise ngayo ngaphandle kanina, kayimvumeli ukuthi ngosiko langemikhuba yama-British akumelanga ukuthi ubukhosi ngayo uyabuthatha.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ivandla lezombusazwe eleZimbabwe elithiwa Patriotic People's Party lithi liphiwe imvumo yokutshengisela namuhla egcekeni lendizamtshina eNew York, lapho okuzaba kufika khona umongameli Emmerson Mnangagwa. Leli bandla lithi lizaqhubeka litshengisela ngesikhathi umhlangano we-United Nations General Assembly uhambela phambili. Incwadi yamapholisa esezandleni zeStudio 7 itshengisa ukuba abatshengiselayo laba kumele babe phansi kwamashumi amahlanu, njalo kumele batshengisele ngesikhathi sehola lambili u-2 PM kusiya kuhola lesine u-4 PM. Sixoxe lomkhokheli webandla le-People's Patriotic Party umnumzana Zwaringeni Samuel Chasi ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ngiyabonga ngethuba elinike lona. Lapha siphiwe imvumo ngabomthetho ogoqela inhlanganiso ezehlukeneyo, iNew York Police Department kunye le-FBI, ukubana ma umongameli we-ZANU-PF Emmerson Dambudzo Mnangagwa esehla e-John F. Kennedy International Airport, ukubana sitshengisele sithwele amabhakani alotshwe okwehlukeneyo ogoqela inkathazo ezihlukumeza uZulu langenhlungu esizizwayo kwelakithi.
Lo umnyaka bakhona yini abanye ezinye inhlanganiso ezikhangelelwe ukuthi zibe khona khona ngapho eNew York zitshengisela?
Iminyaka leminyaka besikhala ngenkokheli kababa uMgabe owakhothamayo. Lo nyaka sikhangele inkokheli kababa uMnangagwa oyephule izithembiso eziningi asinika zona ngesikhathi engene ofisini, njalo ungekho emthethweni. Abantu wasibamba amehlo, siyakhala ngaye. UZulu wonke kabuye eJohn F. Kennedy International Airport, sifuna ukubana amacala akhala nelawo ayigugrawundi, ukubhinya abantwana oSusan Mutami, ukubotshwa kwabo-Job Sikhala, iPhalamende lakhathesi yehluleka, awomthetho akunamthetho eZimbabwe. Nxa sikhangelele lokhu konke, uZulu wonke ukhangele umuntu onke ehlukumezwa. Sifuna ukubana ekutshengiseleni kwethu lapha yisi sikhathi sodwa esisele laso singakangeni kuma-election ka-2023
sifuna ubana iUN ikwazi ukusimelela njengelizwe ukusimela njengelizwe leZimbabwe ubona abantwana sesikhala kibo uthi hayi sesidubekile thina asikwazi ubana siye ngapi xa siye Goli siyabulawa xa siye Botswana siyagijiniswa xa siye kwamanye amazwe nje wonke akuya lizwe lapho singahamba kilo sibalekela ukudubeka kwethu okukhona eZimbabwe umuntu onke akubona akula utshintsho okukhona singakhela iinkokeli zama-opposition ezikhona ziyahlukunyezwa ubaba uthamisa egijinyiswa siyangenelwa kumaphathi so akula ndaba ukuthi iqembu liphi elikhokhelayo into esifunwa ngabantu bonke yikubana into lezi ziqondiswe zilungiswe ilizwe likwase ukuqhubeka phambili amanga akaphele so ukuhlangana kwabantu lonyaka kugoqela nje umuntu wonke umuntu wonke
ungasela ukuthi lina njengebandla linxuse obani njalo likhangelele ukuthi kube labantu abaningi yini
sikhangelele inani labantu abalingeneyo airport njalo sikhangela ubana loba ngubani oweZimbabwe engakhangeli igama lebandla lethu hayi bekhangele ukubana injongo yethu ngiyani injongo yethu ngiyokubana iZimbabwe ikwazi ukukhululeka sikhangelele ukubana ukuhlunyezwa esikwenzayo eZimbabwe kuphele iUnited Nations General Assembly ikwazi ukulungisa indaba zonke lezi umuthi womsebenzi ikuwenza lapha ubana siqhubeke njengelizwe ngesikhathi lesi sise UN kuqakathekile ukubana iUN ikhangele ukudubeka kweZimbabwe ikwanise ukulungisa ama-electoral reforms wonke singangeni kwama-election aka-2023 njalo ibandla labo lomthetho le-Executive Council likwanise ukubana lisinike amacebo ukubana ICC singabamba njani singabopha njani umnangagwa ngamacala akhe alawa amaningi umuntu onke nje oyawazi fuce discard ngakho sifuna indaba yakhona iphelele khonale
lo ke ngumnumzana Zwaringeni Samuel Chasi umkhokheli webandla le People's Patriotic Party ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ese New York. Iqula le-IMF ebeliselizweni linqume ukuba uhulumende kumele asungule inhlelo ezizathuthukisa umnotho welizwe. Iqula leli lithi liyananzelela imizamo kahulumende eyokuqinisa isisindo sedola leZimbabwe njalo liyayemukela kodwa lithi kuningi okusamele uhulumende akwenze. Leli qula lithi lahlangana lomphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube lezinye iziphathamandla zikahulumende njalo lithi okuphume kuhambo lolu kuzasetshenziswa kuhlandla lohambo olulandelayo olwequla le-IMF ngomnyaka ozayo. Udaba lukamnumzana Dinashe Gambarami olokuxotshwa ukuba ngumsekeli kameya wakobulawayo luchiya uZulu ehlukene imbono. UGambarami oyimiswe umsebenzi esetheswa icala lokutshontsha wafunyanwa engelacala ngumthethwandaba wambuyisela esikhundleni sakhe. Inhlanganiso ye-1893 Mthwakazi Restoration Movement yiyo eyayihambise lolu daba emthethwandaba. Kodwa uthe engakaqali umsebenzi ibandla le-MDCT lathi kumele asuswe ngoba esexotshiwe ebandleni njengoba wayengaso webandla labo esongowebandla le-CCC. Lona ibandla le-CCC lithi uGambarami uyabandlululwa ngomhlobo. Sixoxe lo Senator Kalipani Pugeni ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba. Ngiyakubingelela mnumzane.
Ngikubingelele msakazi ngibingelela abalaleli emakhaya ngibongelele ithuba lokuthi ngixoxisane nawe kodwa kubuhlungu ukuthi namhlanje kuthathwe umuntu oprivileged impilo yakhe yonke bese kuthiwa ayenziwe i-poster boy yokuba i-victim e-tribalism. Aso victim e-tribalism lo muntu. Tribalism yakhona iyenziwe ngubani ngoba iparty eyiyo emrikholileyo ayilithwa ngumuntu wesintwini umabhala incwadi yokumrikhola ayisomuntu wesintwini uminista onguye omrikholileyo ayisomuntu wesintwini so i-tribalism leyo iyenziwe ngubani angiyabona ukuthi siyahlokolozwa nje kukwenziwa inhlekisa ngathi kusukela eBed Bridge siyafika eVictoria Falls la eMathebeleleni ungene office ne office kaHulumeni abaningi ngabantu abangasibo beMathebeleleni lo limi abantu bakithi abalukhulunyiswa asolimi labo mangingena ama office lapha ngibona abadala behlupheka besuka emakhaya bengakwazi ukukhuluma isiShona kodwa beforce ukukhuluma isiShona bese sithathwa lo mfana lo olegama lesiShona okhuluma isiShona bese kuthiwa hayi uyivictim etribalism kungazodlalwa ngathi kungalingi nje kudlalwe ngathi ngoba besazi ukuthi abantu bazosaba ukuthi no 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 le subject asizokuyithinta sizoyithinta andi sengibuzwe imbuzo sengiphendula akekho umuntu oyiwani owesintwini onecapacity nekhono lokuba tribal akekho kodwa
bakhona abathi uKambarami kukhanya odubo yikubandlululwa ngomhlobo abantu becabangela ukuthi ngowesishona kodwa yena evela eMalawi ungathini wena ngalokho
hayi into zepolitiki kuphela bayalwa nje kodwa kulula ukuthi avuke ekuseni esizenza ivictim ye tribalism akula victim ye tribalism la sengichilo ukuthi abantu abangama victims ye tribalism ngabantu esintwini ongazungena liphi office kona la eMathebeleni nasakhuluma eHarare kona la eMathebeleni sengihambile umhlaba wonke lo weZimbabwe mina ngihambe wonke ama provinces wonke ama districts ama district national ndazo zithola abantu bakithi mabe khona bahembe basihlekile sebekhuluma le ndimi zakhona ngale culture yabo ngiyakhona ngale
abelwandla lesicc abathi bazahamba emthethwani ndaba ubona njani udaba lona lolo
wela ngazi umsakazi bazoye court onward standing tribalism sengichazile ukuthi ayikho from iparty ayem recallileyo ayilitwa ngumuntu wesintwini imajority leadership yakho naso abantu besintwini wangabe ebhale incwadi ayisomuntu wesintwini so angazi ukuthi uyabe ezokhuluma ngayo uminister ngowakhona ngale onguye manje onamandla ukuthi am record so angikwazi ukuthi kuyabe ngoba tribalism nje vele kungadlala ngathi I think igama lakhe ngudinash also so ukuthi bese jika athena uhlukunyeziwe ngokwehlanga ehlukunyezwa ngubani uyabona indaba ye tribalism le marginalization thina abantu besintwini namanje kuleli lizwe sisathwele nzima umuntu angathi engahlulwa ngale kupolitiki ebese buya adlale ngento ebuhlungu kangaka esibhekane la emihla ngemihla kuleli lizwe athi yena uya marginalizewa ngenxa ye tribalism akekho sengithi umuntu wesintwini o tribalistic akekho even uyiwani
Hello ke ngosenator Khalipani Phugeni obesipha imbono yakhe ezimele ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekwobulawayo Ukusilela kwamandla kagesi kwele South Africa sokufike kusibanga esikude Inkampani yamandla kagetsi yalelo lizwe e-Eskom yazise ngempela sonto ukuthi ilizwe seliza kuba kusibanga sika stage 6 okutsho ukuthi amandla kagetsi azaphela kwamahola ayisithupha ngelanga. Lokhu kubangele ukuba umkhokheli welizwe le-South Africa uMongameli Cyril Ramaphosa alubhekise ekhaya khona bekumele aye emhlanganweni we-United Nations ngapha kwele Melika. Siqoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Cassius Jays Simana Mpofu.
Umumo wamagesi kwamanje mubi kakhulu ngoba sesifike ku stage 6 load shedding and akukho ukuthenzisa ukuthi isolution ingatholakala ngokushesha. Into zimi kubi kakhulu amakhampani amaningi ngathi kuzobalimaza kakhulu ukusebenza kwakhona ngoba wathole vat amaningi angikhona kumnyama emafemu lapho.
Ubona abantu baphila njani ungathi bayemelisa yini njengoba siyabona nxa siqathanisa leZimbabwe sokuleminyaka eminingi abantu besenelisa ukuphila kungela amandla kagetsi ebuya ngesikhathi esijene.
Ya ukuphila abantu phela abajayelanga ukuhlala kungela amagetsi so kuzobanzima kusiya ngokuya mhlawumbe bazotshala kodwa kwamanje kunzima kakhulu ukuthi baphile ngoba iziningi abazenzayo lapha bazenza ngogetsi kuyaphekwa kuyasetshenzwa kwenziwa kanjalo so ngogetsi akufunakala so amagetsi lepho so impilo sikibe nzima kakhulu ebantwini kakhulu kakhulu ngoba nasematown phela kuthola le nkuni kazikho lapha izinkuni ziyabe zitholakala khona kumele zithengwe kuphuma izimali nakhona le ndawo kuphela le ingabi khona so abantu baphila nzima kakhulu
ubona abantu bathini bathi kwehluleka kukahulumende na
iningi abantu bathi khona i-Eskom njengekhampani ezamagetsi omele nika abantu amagetsi yengathi yehluleka ukhala ngathi kukhona okunengi ongakhabi kahle abanye bazaba kodwa ngaba yisabhotethi enziwa uhulumende into enziwa ngabomo akusazakali kodwa umuntu okhanya kukhomba kubo ukampani yamagetsi isikomele nomele singayi isebenza kanzima ngoba le answer ukuthi bathi bona ukuthi ikhathi into ebangela ukuthi kube nje yini abakhulumi nabade bathi kuphela kwena kuyehlula ukuthi banike abantu gesi opheleleyo plus ngathi kule ndaba ye-diesel bathi basensitive ziningi kakhulu phendube le ndaba yamalahle futhi into zakhona ziningi nje ezokucasha ngathi kodwa-ke ikwehlika kwekhampani mangokubona kwakho.
Alo ke ngumnumzana Cassius Ajayi Semalampofu isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa ube khuluma ecingweni le Studio 7 ese Pretoria. Okwamanje ngesikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi ingatsha zikahulumende kunye labafuquluzi benotho yibo ababangela ukuthi intengo yempahla ikhuphuke ezitolo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umthetho wezomtshado omutsha usuqale ukusebenza ngemva kokuba umongameli Emmerson Mnangagwa ewusayinile ngeviki edluleyo. Phansi kwalomthetho umuntu engachada ukwesintu uyenelisa ukuqhubeka ayichada njalo emthethweni ndaba we court. Okwamanje ke sikhangele ezenu lina balaleli bethu lapho elisithumela kona imbiko ngeWhatsApp.
Studio 7 njalo Studio 7 hayi thina siyaphila siyabonga izindaba ebisikethela zona ebisinikeza zona izikhathi zonke nje hayi siyakujabulela lokho. Isibanga nje engilaso lapha Studio 7 elizweni lakithi inhlupheko esilayo ngebandla lethu elisibusele ezanu PF mina ngiyaxolisa mina ngokuzalwa nginzalo ngokuzalwa ngisuka kule Felabhusi ngingusibandi Sibongo ngiyesiqamba igama ngiyamangala nje abakhokheli belizwe lethu kakhulu bengenaqiniso yonke into abayikhulumayo bezidifenda bengenaqiniso ngenhlupheko esibhekane layo kulelana lizwe siyahlupheka kulelana lizwe kodwa ma bekhuluma uzezo ukuthi bazidifenda bekhuluma amanga amanga amakhulu sibe lokuthi abalala nhlola nxa bekhuluma amanga akhona bekhuluma into eyize neze abangakwani nokuyenza abantu bebhizi behlupheke lizwe kuze kuqambe amanga laye umongameli wethu lezi ngatsha zakhe lokhana kuzisukuhlungu kakhulu ngenhlupheko esibhekane endawulenani nalizwe hhayi hayi hayi sizukuhlungu babulala abantu hhayi asikwazi ukuthi sophetha kunjani kulenanalizwe asikwazi ukuthi sophetha kunjani kodwa hhayi ngenkosi sizaphila unkulunkulu uzangenela inhlupheko yonke esibhekane layo shuwa ngendlela esiphila ngayo kulenanalizwe sesihluphile kakhulu asazi ukuthi sizophetha kanjani okuhleze kwamanye amazwe sicela usizo bazazi basixothe sikhona kuleli lizwe labo singakasizo elizweni leli sihlupheka sihletshwa njengabantu nje iinkokheli zona zizidlela zisuthe emzini yazabantu abazo kodwa uzulu wonke wasezimbabwe ehlupheka ngike sengisiba lokudana kakhulu labantu abalandela lona ibandla lezami phe ukuthi imihlupho yonke le esibhekane layo abayiboni kungenxa yani bengayiboni bona bephila njani abanye siyakhelene labo bayahlupheka kodwa umuntu okhona umthole sithi zano 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 ngasazi ukuthi sizophephelaphi bona bakubone sithwele nzima shuwa lamanye amazwe njengasincedisa shuwa ngenhlupho esibhekane layo kulana lizwe lasezimbabwe iphume izanu p f kulani indawo ichela abanye abazaqonisa ilizwe lasezimbabwe shuwa lizwe lasezimbabwe lilizwe elihle kakhulu lihle lihle silizwe lela namanje inkokheli hayi hayi sibusazi inkokheli ezigcwele inhliziyweni abantwana bakasathane hayi ngiyabonga ngingabi mude kakhulu hlobo zakho
Studio 7 Studio 7 linjani basakazi bethu hayi siyazizwa izindaba lisifundela kahle kakhulu sithi libambe injalo uqhubekele phambili umsebenzi wenu hayi siyabonga khona lalaba abathanda ukusola laba bethi ye Studio 7 idlala njalo into ezimbili ye Studio 7 iphinda phinda into eyi-1 hayi bantu badidi impazamiso ibakhona vele konke umuntu akulamuntu companies. You Studio 7 yes, so accept ukuthi hayi kebe kuliphutha mpela wonke umuntu lamaphutha. So lingabe selisola ngabe selisola nganiseli sekuyinhlala yenza ka Studio 7 hayi akunjalo bantu abazamana kubekezela njalo lalabo abathi imlayezo bayifundwa. Zamana kubekezela abantu baningi laba siwe wedo ofaka umlayezo la. Baningi abantu abafaka umlayezo lapha so linde wakumlayezo uzazofunde. Sina thathi ethi ayihlala isikhathi ingafunda but asset ukuthi hayi abantu baningi lafaka umlayezo la. So abantu engizama ukuthi abantu bakhethe azamana ukulinda. Zamana ukulinda isikhathi lesini. Njalo ngabe lokho lichodoza Studio 7 iDA uphinda phinito wayo. Khona lokho wakhuluma last week lapha sithi Prescott day what zama ukuzibamba wona baba. Yebo. Lapho Studio 7 kaseke ihlangothi ukukhipha njoba zinjalo. Yebo. Siyalibonga Studio 7 liba benjalo basakazi. Hayi siyabonga.
Sanibonani ku Studio 7 labalandeli baso. Ngiyezwa abantu bayakhala lapha ngamaChina. AmaChina kahala power eZimbabwe abantu abale power yizano. AmaChina anikwa ipower yizano PF. Ngizwa ngendaba yeGugground badala indaba yeGugground ayistopanga. Namanje sasekhona eMathebeleleni. Uma ufuna ukubona hamba amaboda gedu wonke la eGwanda eBed Bridge ePlumtree eMayitengwe uyobona ukuthi abafowethu omalayisha bahlukunyezwa kanjani ngamashona. Hamba ubone ukuthi bahlukunyezwa kanjani bafowethu. Indaba yeGuground isebenza ngendlela eziningi. Angazi ukuthi abantwana basemathebeleleni bangazikhipha kanjani kule nkinga abaphezu kwayo ngoba lento yinto eyahlelwayo ngoba kwakubulawa umama ezithwele kuthiwa babulala umntwana edizident lake lakubonaphi into enjalo emhlabeni wonke lo ngaphandle kwezano PF. Ayikho enye into ithi amaChina angayenza athatha i-order from kuzano PF.
Studio 7 njani? Hhayi nasithwele nzima eZimbabwe ngapha kwezombusazwe abadala emakhaya bethu selwa abathwamele bevotela izanu ngokuthi izanu yiyabagcinayo ukuze bebe ngaka but abadala sebesithi abasafuni kathesi kokuthi kuthi oke bevotela izanu bathi yithi salgcinayo lizeliwa ngabantu abadala bengaka but kathesi sesifuna ukutshintsha sizama ufuna ufana umncane i-CC hayi izanu asisafundi emakhaya sibile abadala sebesithi no abasafuni.
Kukanjani livuka njani ku-Studio 7 ingabeli njani kuzo zonke indawo abe ngicela ukubingelela abafowe ukhumbuzo ukhumbulani undaba usele bakhe usisizaziso kubamncane wami umazivisa ekufani lapho ekwenzani nomama umamncane namemori lapho eshabulanyana abekhaya etsholotshaba kumachudi labonke abakumazivisa entilinjani lonke labanye abaseshurugwi labo bonke abangaziyo ningabeli njani umzingayo lokhumayo elubane shabula.
Ninjani, ninjani ku Studio 7 nomthakazi wonke omuhle. Siyabonga ngokuqhubeka lisethulela izindaba ezingathathi hlangothi kama MK ngibuya elupane eshabulanyana kodwa kwamanje ngilapha eSouth Africa. Ngicela nje ukuthi ngithathele ithuba ngikhuthaze abantu ukuthi abantu abakhuthaze ama-families abo bonke nabalapha ukuthi abantu bayirejista ngokuningi ukuvota 2023 kumele abantu sivote ngokuningi sivotele i-PPC sizamene ukukhipha ibandla le-ZANU-PF. Ngiyazi ukuthi silawa amabandla akithi omthokazi lisathisathi ozapho kodwa okwamanje asigibeleni imoto ehambayo asivoteleni i-PPC khipheni izanu. Izanu sifana lenyoka engene endlini. Inyoka ma ingene endlini siyingozi kakhulu sithinga ukukhishwa ngokuphangiswa ngoba singalimaza abantu. Asikhuthazeni abantu bayirejista ngokuningi ukuvota nesikhipha izanu ngoba lalapha eSouth Africa asafuneki. Ngicabanga ukuthi wonke umuntu
ngitshona njani Studio 7 ngitshona njani. Hhayi thina siyatshona okhuluma ngoSibanda. Hhayi siyabonga kakhulu inyuzi elisethulela zona. Into nje ngilokudana okukhulu kakhulu okukhulu esibilo kumangalisayo kakhulu ngamatisha kangabantwana besikolo. Into ezisa ubuhlungu ukuthi esikolo lapha siyabhatala i-school fee abantwana kabafundi and imali ziyafuneka amatisha kaholi. Asisakwazi ukuthi singabazali babantwana siyenzeni kusidide ingqondo. Uthola sikuthuka la ma-teachers siyaba-teachers izimali bebengafundisa abantwana kade hayi siyabagcona abantu bakankulunkulu. Kayisiba balo mlando wakho lokho kuyombuso welizwe lakithi. So kuyasihlupha kakhulu kwinto kwangikhona kakhulu ngento so government raise it back. So as you saw, the Tabantana, Siva Pate, this cool thing, Jan, Lokupe, and Mandy, Funera, Siva, and Dimas, and Kanas, Funera, and Amaran, US dollar, Emily and Kanaga, Yik, Siazaman, and Telas, Sava, Tabantana, Sanga, Pinja, Momo and Zagadish, and the Sesma. I love what is the sort of city taking on the Sawas or Tim, saying I call them at six and at the end. One to Ramkumukula Matisha of a spa sword, Momo Vesele, Angel of Westulia of Hulmendo, we are Sulia Kurok, Vesulia City.
Alawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika kulandela ukungcwatshwa kwendlovukazi yeBritane uQueen Elizabeth II izolo, iningi lithi selikhangelele ukubona ukuthi indodana yakhe esithethe isikhundla inkosi uKing Charles III izaqhuba njani umsebenzi lokuthi abantu bazamamukela yini njengonina. Ingcwethe ecubungula ezombusazo uMnumzana Mqondo Banzi Magonya owesizalane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane usipha umbono wakhe ngalolu daba kungxoxo ayiqhubele osithandekile Mhlanga weStudio 7.
Abantu batshengise ukumemukela, batshengisele ukumthanda ngendlela abaphume ngayo besiyamemukela uKing Charles. Kodwa ke okuqakathekileyo okumele ukuthi abantu bekuzwisise dadwethu yilokho. Imidia yethu ngapha, intatheli zethu ngapha, emazweni nala eNtshonalanga, zinika abantu, zitshengisa lokho abafuna ukuthi abantu bekukholwe. Abatshengisi okunye okungahambisani lenjongo yabo. Esikubonayo, kukhanya abantu bayamemukela uKing Charles. Okubuhlungu nje ukuthi busovala ukuthi ngendlela mhlawumbe izinto ezachumuluka ngayo ngemva kokubana umkhosi wendlovukazi lo usuphelile. Kungenzeka ukuthi ubukhosi bamangisi kube kuphela kwawo lokho. Ngoba baningi abantu abamgwilibana ngayo uKing Charles. Sizakhumbula ukuthi mdabuko, indlela aziphilise ngayo, indlela azikhulise ngayo ngaphandle kukanina kayimvumeli ukuthi ngosiko langemkhuba yama-British akumelanga ukuthi ubukhosi ngayo uyabuthatha. Kodwa ke ngesivumelwano asenza lo nina la indlovukazi, hayi usebuthethe ubukhosi. Kodwa kuyazakala ukuthi kumvelaphi le ndabuko yamangisi, isimo sakhe kasivumeli ukuthi abe ngumuntu ongathatha ubukhosi. Yikho nje ubona iningi labantu kade bekhangelela ukuthi mhlawumbe kuzameqa kuye kumntanakhe uWilliam. Kodwa ke hayi, esikubonayo okwakathesi sibona abantu abatshengisela ukumemukela, singazi kumbe okunye sokuluzwelo lokuthi ubhujelwe ngunina, abantu sebephonga ukuba khona nje bephume emgwaqweni bebemukele. Kodwa ake sikunike isikhathi okuyinto kwabo lokho. Ngileqinisa lokuthi akuyikuhlala iviki ezingaki indlovukazi ibekiwe andubana abantu beqalise ukutshengisela ukukhonona kwabo sibili okuphezulu. Ngoba baningi abantu abathi bona ilizwe leli kumele ukuthi libe yi-republic, bathi bona sebediniwe ngemonarchy. So asazi ukuthi kozala nkomona. Ukhumbule njalo besibona khonapha ukuthi kukhanya ubudlelwano phakathi kwabanye abantwana bakhe abayindlovukazi labazukulu uHarry noWilliam. Kunganobudlelwano bakhona bomunywana sibili. But ke well, thina siwafisela inhlanhla, sifisa ukuthi bebe ngabantu ababuyisanayo njengomndeni, bebephile, beqhubeke bephila njengomndeni, bethandane. Njengoba nje ugogo wabo wayefisa ukuthi bebe ngabantu abathandanayo abazukulu bakhe, kunye labantu bakhe. Ukhumbule ukuthi yena ngakho uPrince Andrew, angithi umbonile abanye be uKing Charles, uPrince Edward noPrincess Anne, kade benxibe izembatho zabo zomsebenzi wombutho. Kodwa uEndrew bamalisile.
Alo ke ngumnumzana Mqondo Banzi Magonya, ingcwethi ecubungula izombusazo yobequxa icingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekwele Bhilitane. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Igama lami nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngwa 7 ntambama.